loko hi msebenzi yezita ngento siyakwela zonke izinto zikwezwa umomo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi sivela emumeni we-COVID emumeni onzima akade ubhazalalise ama-economies omhlaba wonke uguqwe ngamadolo kathesi nxa kuyi-afrobarometer lokukhuluma i-afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto akhuluma umbono imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende yikho kuphela kukhona akula mbono wabantu i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka ilizwe lisendleleni inkomo kodwa selobunzima obubangelwa ukukangelwa emhlaba wonke ukuthi izinto zilindana emhlabeni wonke jikelele umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha zakhweza yonke into yonke into kayimanga kuhle phakathi komhlaba nothi ezimbabwe kuphela
kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo
baba Nkomo ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona ikakhulu ihulumende kamnangagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto zibe zizimbi babankomo siyakukhangela khonoko ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaka kuthe umnangagwa laye ethatha umnangagwa uthethe emumeni vele omubi izinto zinikubi kodwa umnyama obekhona ukuthi sangena phakathi kwe-COVID sangena phakathi kathesi futhi siphuma ku-COVID i-COVID yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia oyiwo ophambanisa ama-economies i-COVID iphambanisile ama-economies umumo we-Russia lo suphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele so yikho simele sikukhangele kunokobabankomo.